In terms of i-nomination criteria nangokwayo uhamba kwayo hayi ihambe kuhle akuzange ngibone any yama problems sikhangele ebantwini bezekhi ngendlela akade besenza ngayo bona hayi ayibangale problem kodwa ama problems engiwabonileyo asemabandleni ngokwawo lawa ayiwa angena ekhethweni kukhanya kulokubuyela kuphikisana okukhulu kakhulu cishe kuwo wonke amabandla kundaba yama-candidates especially la amabandla amakhulu lethe amabili lawa izanu-p f le-MTC i-alliance kube lokuphikisana okukhulu ukuthi ongenayo mbani ongangeniyo mbani ikakhulu kwabe-alliance ukudlula ngapha kuzanu-p f ngoba kuzanu-p f ngxenye bahle bachaya izitatement zabo njengokuhlala kusenziwa ukuthi akuphikiswa kangako but ngapha ngaku-alliance hhayi kube lokuphikisana okukhulu kakhulu ukugcine kubona ukuthi amnumber yama-independent candidates angenileyo iphezulu kakhulu
ye mnumzana Moyo wenothini nge-nomination le isizwa kuthiwa ibandla lenu like laba lenkinga lapha lalaphaya
siyabonga baba ngikhuluma nje ngisegwanda lapha Major Search Court thina asikayiboni i-nomination ngoba esikubonayo ukuthi yikho simi phandle sikusele ekuseni asikaseyivwa ngaphandle kokuthi sifake amaphephethu abangakasitsheli ukuthi aya aqondile loba akaqondanga. So ngokunjalo ngizathi mina uhluphe esike saba lalo litholakale ewanke lasefolosi lapha kade besala ukuregister ama-council candidates ethu besithi alezikweletu zemithelo yamakhanda kathi la izolo besike saba lohlupho olunjalo elubhani lasenkaya.
Mnumzana Fuzwayo, ubona ungani kungenziwani kwela kusasa ukuthi amabandla ekhanye engadonselani ikakhulu ngesikhathi sema-primaries?
Ngizaqala ngikhulume kakhulu ngenkunanzelele ku-MDC Alliance. Kulusizi ukuthi okwangathi kwavunyelwana ekuqaleni kuthe sekuzephutha ngapha kakusaphuthanga sokuyikho okwakuvunyelweyo ukuthi indaba yama-candidates izaphathwa kanjani. I-MDC eyiyo eyibiga partner ku-coalition ivuke isingethatha ama-seat amaningi lama-ward amaningi okwakungavunyelwana ngazeli sokuphokufakwa basayinayo besayina besuka ebandleni elilodwa kuma-partners e-alliance. So kukhube abaningi kuma-partners e-alliance. So okukhulu ukuthi in future nxa abantu becabanga into enjenge-alliance into zonke lezi zama-candidate kazilungiswe ziphele kuseselesikhathi kungabi yimfihlo ngendlela kade kusenziwa ngayo i-alliance ilanda ama-elections lawo kuhle kuphele ngabo-February nxa sizekuvotwa ngo-June abantu bese bazi ukuthi lapha kulobani lapha kulobani kubhalwe phansi kwasayinelwana kwabasegcekeni wonke umuntu wakubona hhayi kungani ngumacathelana kuze kuyehlupha ekucineni into isile 3 years kukhulunywa ngayo.
Mnumzana Moyo, lina ebandleni kuyini kahle kahle elibona ungani lingakulungisa?
No, thina njengebandla asilahlupho olunjengalolu esibizwa lubalwa kula mabandla azithi makhulu kanti amaningi awosiwezwa esithalwela idemokhrasi sesibona lokuthi idemokhrasi yangikhona kabalayo ngoba okuningi basebenza ukuqilana. Thina ngaphandle kokuthi i-process ye-ZEC sicabanga ukuthi ayikho that fair and efficient sicabanga ukuthi kuphela iluhlupho esibhekana lalo kuphela ngoba kundawo lezi akade ngizibala ukuthi abantu bethu besebebiselwe ngoba besesi-ingeke yona i-head office yangikhona e-ZEC lisesiba yiyo-nika i-directive kokuthi hhayi abantu labo libaseve lingatsho lokho akade likutsho. So engingakutsho ukuthi thina ebandleni asilalo lolo hlupho ngoba sinanzelela ukuthi ibandla lethu vele asola abantu abadinga umsebenzi ephalamende ngelabantu abadinga ukukhulula abantu bakithi kubugqila bakibo sibamela ngeqiniso ngezinhlupheko zabo. Kodwa kula maphathi njengoba usisho ukuthi i-alliance kwahamba so i-alliance yaba soyeqiniso isikhathi esiningi yokucilana yikho ubona namhlanje nge-nominations court sebedingisa ama-true colors abo.